Ukubulawa kwabasakhulayo eSouth Africa eSoweto ngoNhlangula 16, 1976 kwadala ukuba umhlaba jikelele unanzeleli langa lapho abasakhulayo bakobulawayo bananzeleli langa ngabadume ngakho ikakhulu ezemidlalo lokucula. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje eNdlovu Youth Center elokitshini leChabalala kobulawayo lapho osakhulayo ududuzile Gumbo olichachazi lakobulawayo elidumileyo uqoqe umbukiso wamachachazi kunye labaculi abahlukeneyo ngenjongo yokunanza ilanga labantwana beAfrika.
Namhla sicelebrate iAfrican Child Day eyabantwana abakhiyayo on the 16th of June 1976. Siyenza imodeling show. Sinama artists abahlabelayo, sinaba amaphoyemu abayenza amaphoyemu about isimo, sinabagidayo abagidela about isimo.
Osakhulayo usiza lobuhle Mhlanga uhaye abantwana beAfrika ethi abasukume balwele amalungelo abo.
Ngiyababona bayadinga, bayadingisisa ukuthila lokwangabi. Imbongikazi isisela phambi kwenu, ivumeleni igiye. Ngipheni usiva lodengezi lwezindawo. Ngivumelani ngikhwele phezu kwezintaba. Okweyesi ngitsho ngephimbo umphefulo ophelile. Bezwe bonke abanamathuba.
Omunye njalo osakhulayo uNkosilathi Nkomo uthi laloba abasakhulayo bonke beAfrika jikelele bedubeka eZimbabwe khona kuphambili ngoba balutshwana abantwana abafinyelela ukuthola usizo kuhulumende. Inengi labantwana beZimbabwe babhekane lendlala ukuhamba imango emide besiya esikolo ubuyanga njalo lamalungelo abo ambalwa ayephulwa nguhulumende labazali. Lamhlanje abasakhulayo bathakazelele ilanga labo ngendlela eziphansi bengelamali yokuqoqa inhlelo abazijongileyo ngoba bengafinyeleli lokuthola imali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.